So we seek out this end of a VOA in the belly.
Linga livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ziku 20 Mfufu 2020 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa owakubulawayo obulewe yi COVID-19 izolo uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe stock exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako
kukanti njengoba ngitshilo uPaul le Victoria Falls ngolokuvakatshelwa hatshi ama-industry
amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa yikuthi asethola ingxenye yeholo lamasotsha amapholisa labonogada bemajele
uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelela imali yena engasingezelelanga
abantu besigaba semandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto zonke lezi ndaba lezinye pha emsakazweni we Studio 7. Kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe i-COVID-19 ze inani lababulawa imkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Lolu gatsha luthi ababanjwe igcikwane le-coronavirus balichumi lambili 12 izolo. Lolu gatsha luthi njalo elizweni jikelele kulabedlula amakhulu amabili lamachumi amane lane 244. Abagula umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe stock exchange uzasungulwa edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako lo mkambo njengoba le ndawo isazakala njengeyokuthokozisa okwe-tourism kuphela. Amankampani akhangelelwe ukuphatheka kulo mkambo abalisa awe-Sidco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi ugatsha lweZimbabwe Stock Exchange yilo oluzaqhuba lolu hlelo lapho amankampani azathengisa impahla zawo zama-stocks ngemali yakwamanye amazwe. Ukuze sizwe ukuthi iVictoria Falls Stock Exchange le ivele isebenza njani lokuthi ingaphumelela yini, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungola ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umsika wesabelo oweVictoria Falls ithiwa yi-VFX wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi i-Special Economic Zone. Indawo le kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulizakhekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hatshi mina ngibona iVictoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hatshi olwamabhizinisi aqondanile industry. Ha, akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshona ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumende kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo weVictoria Falls wawusike wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babesetheswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikeni omnyama okungekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywa la yiwo labana bavele belezabelo ezangaphandle kwelizwe singathi khona ama-external stock ama-shares angaphandle. Lokhu ukuthi bavunyezwe ukuyaqalisa umsika wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi isumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe, singakhangelela ukuthi i-stock exchange le ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hathi mina ngibona ngathi ubanjwa kumalungile kaZulu eZimbabwe, kuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphunisa kwemali, lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa abukuyinkinga. Kukanti njengoba ngitshilo uPaul Levitra Force ngolokuvakatshelwa, hathi ama-industry angibona kasuze kube lezi thelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje bavele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe ukobulawayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingxenye yeholo elitholwa ngamasotsha, amapholisa labonogada bemajele. Utitshala othola imali ephansi uthola iholo elingamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithumi lane, $11,000. Kodwa unogada wejele uthola amadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye, $21,000 kusukela yonale inyanga. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-R2s, umnumzana Nation Mudzidirwa, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kasingezelela ngeimali. Imali vele sikade sihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi kwemedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali yena engasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade loku sihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona le yafika ku 12,000 RTGS dollars. Nxa sikhangela ama-black market rates, imali le is less than $100. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, asisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini ukuthi uhulumende abisele back imali kade sihola ngomunyaka ka-2018 October, $520. Yiyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabe sidlalisa isikhathi, ngoba imali esiyitholayo kathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisi uku-afford i-transport ukuthi ngiyebe semsebenzini, ukuthi ngingakwanisi ukuthi ngibhadale abantu bamami i-school fees. Is far much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengababalisi. So thina we are very clear, imali engasisukumisa ukuthi sibe semsebenzini is $520 minimum. Or else uhulumende asi-engage sikhulumisane kuhle, not ukushona siyethusela ukuthi uzasixotsha imisebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingayekela ukubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lani amatitshala?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asila daba lakho, ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kushona siyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve iproblem. Ngoba ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini, abala mali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugebenga awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingeje kuhle, sikhulumisane kuhle, ngoba imali esiyifunayo yi-$520. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esibarepresentayo. Kodwa abasozi bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than $520. Ngoba yimo imali kade siyihola ngomnyaka ka-2008. So kuyini okutshintshileyo? Kuyini okutshintshileyo? Uminister of Finance uyaclaima ukuthi kwenza i-surplus ye-about nearly a billion. imali ye ya kwanzi ukwalisa babalizi, the whole year, including ma bonus. So, asiso zisi vume anything less than $520 US, asiso zisi kufume. Njenga mabali. So ukuchona siye tu selo akumeti ngaluto, akusesi ngaluto. Siya sile la ezinjini. We are more than 120,000. Ababali saba nyeko M17 katesi. So ukulumeni ngaye na yefunu kusikocha. Kunono asikochi M17. And that will be a national crisis. So the best way forward, ukulumeni kumele asingeje ntina. Sikulumisa na inlai. Njenga nishanga niso ushe. Sikwansi ukeda. I problem esilai ku education crisis. Not ukuchona siye tu selo. It doesn't help anything. Doesn't solve any problem.
Umnumzana Nation Mudzitirwa. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselupane. Besigaba semaNdebeleni bathi bamukele ngenjabulo imizamo yomkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma ngesiNdebele emngcwabeni kaMuyi umnumzana Esof Mdlongwa ongomunye wabasungula ibandla leMDC ngempela sonto. Amazwi kaJamisa abeduduza abafelweyo njalo esakha kesizwe ukuthi utheni
ukukhokheli bonke abalapha ngibonile uMadam Kube. Thank you Abam Goma for making me meet Madam Kuba a long, long time. That is Abam Goma, always making people meet even when they are not ready to meet. A man of great love, a man of great honor. Thank you for honoring him, Madam Kube. Thank you, Babala Momoyo, for being here. I've also seen the leadership from the MDC Alliance, Vice President Nguyen, Baba Ubaba Coulthard, Indoda Lekhaya, David Coulthard, Lord
Lao ngamazwi kamnumzana Nelson Jamisa ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Esof Mdlongwa wayengomunye wabasungula ibandla leMDC. Izakhamizi zedede esigabeni seMathebeleland North zithi izikolo lamakilinika alumango alakho ukuvalwa ngenxa yokusilela kwamanzi. Sixoxe lo-councilor wedede umnumzana Stanley Torima othi kwezokudla kunganeno lezinsuku ngoba izakhamizi zike zaphathiswa yinhlanganiso epha abaswelayo ukudla, kodwa udubo olukhona okwamanje ngolokusilela kwamanzi.
Nxa kungela manzi akusebenzeki. Amatichara wona lawo amalutshwana akhona kakwanisi ukuthi engabuye emsebenzini nxa kungela manzi. Abantwana bangkhona laba enelisi ukuthi bengabuya kungela manzi. Okugeza bengakahambe esikolo, okuwatsha ama uniforms abo, okusebenzisa nxa bekhona le esikolo. So umumo wamanzi esigabeni sami sedithi kade ungamanga kuhle.
Sizwa kuthiwa izikolo ezinye sezizavalwa ngenxa yodubo lonalolu. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ezikolo la?
Izinwa ikwanise ukuba lama boards amathathu asebenzayo asupplya i-main camp i-airport redate. So lo bukulu lo population ekhona kathesi 3 boards against the 13 which has been functioning in the past years akuhambelani malutshwani kakhulu. So lokho sifuna ama boards ukuthi abe ekhona lobuningi esingathi engxenye ufike ku 7 boards or at least 10 wakatesi ama boss asenza the just three kaya ayenelisi ukuluma ukuthi indawo zona lezi engisikambileyo zive sikwanisa ukuthola amanzi akwanileyo.
Selike lakhuluma na leziphathamandla zikahulumende njalo zithini kakhulu ezezinwa?
Izinwa sake sakhulumisana layo, sala sikhulumisana layo, sala sisebenza layo. Baya promisa ukuthi in the near future, very soon, bazalungisisa yona leyi problem yamanzi ukuthi vayengezelele izibhorane ezimele ukuthi zisebenziswe kupopulation iyabe isiyikhulile njengedete amain camp airport. Indawo zonalezi sezihlala abantu abaningi kakhulu, ngeke ngingaba le nomboro ezi-right ukuthi ipopulation yakhona inkulu okungakanani, but ungayifananisa le population yayikhona the past 5-6 years down the line. Okwakhathesi abantu sebebaningi esigabeni sedete, njalo baye befuna amanzi amaningi, but vayasithembisa labo abakhulu bezinwa from Harare, the travel coming to Dete bengezwa sesikala ukuthi lapha sokubonakele lo mbonakalo wamanzi okuswelakala kwamanzi. Vayabuya sivili Harare Bulawayo, vayabuya bezobona. Ngikhuluma kanje so masinya sikhangelele ukuthi bengawuya bebone ukuthi ama-bores lawa ayayengezelelwa. Yikho ingakutsho ngamafitshane ukuthi yiwo umumo engilawo esigabeni se-ward 18 in Dete. Ngiyabonga Mahlaba ezulu, ngiyabonga Kande.
Umnumzana Stanley Dorima ngukhansila weDete ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eDete. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uUnit Duve weMbundane Sebab eMbuza ulwe lokade ehlala laye emzini munye uTerrorite Gwedere wambulala. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi kulomunye umama oqaleke wafa edolobheni lakoBulawayo izolo duze lemthethwandaba ye-Thread Gold. Kubikwa besekucatshangelwa ukuthi umama lo engaba ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 okubangele ukuthi abezempilakahle bagezise ngemithi yokuhlamba lapho awele khona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi, mina ngidume ngosamamo ngilani Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu beZimbabwe, abantu bakithi, abantu beZimbabwe, ikakhulu abantu besiNdebele. I-ZANU-PF yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-MDC yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kulento eyi-1 esingayinanzeleli, iZimbabwe izolunga, okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo, ongela tribalism, be it ngwe-MDC or ongwe-ZANU-PF. But as long lo mholi engela tribalism, iZimbabwe izoma iqonde izinto. So ngalokho bantu bakithi, ake livuleke amehlo siyekeleni urojo ngezwizi njengabantwana. Uchamisa lwesitala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, umeda ngilindele. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhanda, limbona into yenzene eBulawayo. Wagcwalisa amatshola kuma-councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khonaphana ukuthi lo muntu how dangerous he is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni, lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ukubonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nanku ubonile wagcwalisa amatshola endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThokozani Khulu esingazange simzame uchamisa sesimzame simfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizamene uMakhuphe, mina kube ngela inamba kaMakhuphe angazi ngayithola Studio 7 ngikhulume la imposta ukuthi ngicela uma ungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko uphathe okufana naye ongabi lobandlululo.
Nibonani bantu bakithi njani ngezindawo siyezwa nje abantu bezanu-PF sebeqalile lokho ukuthi ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vela ngange ngeqiniso abayikhulumi ngale nto ama-election.
ngoba kuyafana kula nto abayenza lo ba kutoba uyila ba wina bona vele ka ba wini kanti ba votelwa ngubani abantu ihluphekanga kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu kudla kungcono kakhulu kuloko na bebusy bethi ma election ama abantu labo badla lawo ma election kanti abantu badlani elizweni badlana abantu abazi lama election wabo phela la abachoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayarova yonke into abantu abayizayo ezizalo phezu izitozi kuphela bengakhuluma igama elithi election. Ama-election lawo akasizi ngalokhu ilizwe lanto libolile liyaphela lokhu jona lisiya phansi kodwa bazobhizi ukuthi election kusiza ngani abantu lokhu kube ngabakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenge imithi ezibhedlela ehlisa kulokungcono kakhulu.
Salibonani ngibingelele ku-Studio 7 ngibingelela kakhulu umsakazi omuhle kangakho bantu bakithi. Hayi, mina nceda ngiyazibongela shemo, yazi kuyintokozo enkulu sihlangene Zimbabwe, Botswana, wase-South Africa singamaZimbabwe sonke. Yazi ku-Studio 7 ngiyahlanganisa sibe nyamanye sibe nto yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi, ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane. Kodwa ke nansi udaba engithanda ukuhlala kilo elezwe lethu bantu bakithi, sithanda sikusijabulile, siyacela sihluphekile emoyeni yethu, asikwazi ukuhlala emindeni yethu bantu bakithi. Sicela ukuthi ilokhu esikusakaza kufikela kubo bonke abantu ezikhundleni, maybe bazozinika iy'nyapha ezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani. Ngumuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi sokuphanga kuba izidumbu zilosithi i-president nangiyana ubani ubani ukhona. Bantu bakithi, kakhulu nabesiNdebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi, yazi angikaze ngibone lidonsadonsa lisilwe embusweni. Silokho silalela amashoni esilwa kuphela embusweni, kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni, sola masungula inkinga. Bantu bakithi, mina ngedwa mbona lutshwangelayo ngumuntu wayezinkinga la. Bantu bakithi, bekanitshwangela wadonsa luthamise ekhoneni wamnikeza isikhundla. Isikhundla ilizwa liyenziwa kanjani? Mayidonsa uthamise sikhona emnikeza isikhundla kwazi uthamisa yena la ebeyithu wabona abanye abantu bonke abakwazi. Mayebuya lo muntu ephusha othozani kubefakale ingena esikhundleni leso sinikezwe khona. Leya nto leya sixabanisa lapho umuntu wabophansa abantu umsila ngothwangirayo wabophansa umakhuphe lo uthamisa umsila yenqede yesifa. Bona nini yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela. Amazwi omuntu omdala aweli phansi, inyembe zomuntu omdala ziweli phansi. Bekani unkomo wathi laba bantu bathanda ukulwa basezulu lwabo odwa lingayingeni iyona le bekani balwa day.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabathandi. Lona okhuluma ngokugift isondo kufokandlovu. Basakazi, bengithanda ukuthi ngiye mbuze kathi mangabe balalela amaqembu aphikisayo. Amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana lezano. Sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yariga. Bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano. Iyaqhubeka iyabusa noma iregile. Uthini uplan B? One next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besekhethweni izani ibiyirik. Okunye futhi bengithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabo Gawule, Obethi Mpofu, Ophugeni ukuthi hayi madoda, isikhathi senu siyeza. Umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengoJonathan Moyo, labo Kaskwere, labo Joao bazazithola behlala egangeni njengenyoni. Ya, so lani limbuluze madoda, kodwa siyeza isikhathi senu.
Sabona Msakazi weStudio 7, hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo. Ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi eMathebeleleni abalwa bona bodwa, bafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors. Ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe. Njalo bengicela ukuthi abantu beMathebeleleni ake livuke. Nxa likhetha amakhansili, nxa umkhansili ehlala eSabhabha, lina lihlala eCodripark, kuthiwa ubheke iCodripark kodwa ehlala eSabhabha. Likubona njani? Kaliboni yini? Ake livule amehlo. Ukhansili afanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye. Kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga, ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala eSabhabha yena kuthiwa umela iCodripark kumbe umela emakhandeni kumbe umela iliphi lokitshi. Nxa engukhansile ehlala eSabhabha ehlale emagogoba, ngahlale emagogoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye. Khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe, kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresidenti siyilifa yini njengesabo sabhuku njengokwezinduna. ukuthi umuntu asuke khona lokwe executive committee athi sezohluthula umbuso wathi uphuwe ngotswa girayi engasalandeli constitution. Ake livuke bantu bakithi, ake livuke lifunde ukuthi lisupportane, lingadividwa ngabantu baseMpumalanga babuye bali divide. Mina kanikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke amabandla khona alokhu zwesa iNdebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama MPs asuke lapho siyamela iMathebelelendi. Ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle, khathe silibhizi liyahlephunana lodwa, ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphu right ulandela iconstitution.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, udaba lwegcikwane le-coronavirus luqhubeka luyindikimba yokhetho lukamongameli welemelika. Izolo umongameli Trump usole ingcwethi zempilakahle ezibalisa okhokhela uhlelo lokulwisana legcikwane leli elizweni, uDokotela Anthony Fauci, okhuthaza ukugqokwa kwama-mask. UTrump athi kawaphathisi ngalutho, kodwa ukucubungula ukwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo nsuku zonke kuveza sobala ukuthi udaba lwegcikwane le-coronavirus luqakathekiswa kakhulu ngabantu abanengi. Kambe igcikwane lizabangela ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwele ukuthi kuzazala nkomponi sebeli. Kunzima akathese ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Uzakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakibo abamthanda ngayo abelungu abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo, iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi Trump ungemuva, kodwa singathembi kakhulu. Kungala chance ukuthi angawini Trump khona kumangalisa abantu, kodwa ke hayi asazi. Yeah.
Ngokubona kwakho, ubona ungani udaba olwe coronavirus luzaba indikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijackson ukhetho lungakafiki singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Indaba ye corona leyo yayizaba izaba lokumxaka sebele Trump lapha, indlela ayiphathe ngayo abantu kabathabanga. Kodwa ke kusazakhanya ukuthi angikholi ukuthi Jackson xa engatholakala kusiyafika ukhetho, ngoba sekusele amaviki angaphansi kwamathathu. So hhayi, iJackson kusesemasinyane, hhayi abantu ngeke bathabe futhi, ngoba kuzafanele iqale itestwe sibili. Bangaza kabathaba ukuthi kube leJackson ongathesi. Lanxa nje kunganceda, kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okutestwa. Ya, so ke azikwazi ukuthi lapha kuzohamba njani, kodwa izaba le-effects belindlela aphatha ngayo, hayi abantu kabathabanga, bafela izihlobo nabangane konke nje. Ya,
umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 esokukhweze inani lababulawa yumkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Abantu besigaba seMandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.